tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 25 zibandlela 2019 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngingaxoxa xoxa lamanye ama lawyers who are uninvolved a day or so ago, who are on the ground, ama lawyers who are on the ground. Besitsho bona ukuthi no, they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama clients abo.
Asemathathu amasotsha asemiswe phambi komthetho ndaba phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni kobulawayo. Abamabandla ezokholo lesiKristu asungula umkhankaso wokukhuthaza inkulumo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo. Kuthi ke imuli yomoyi uOliver Mthukuzi obe umculi olodumo ithi lanxa iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe usezayo kuyabekwa ekhaya hatshi endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches kanye lenhlanganiso ezikumanyano weCivic Society and Churches Joint Forum sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ingxoxo uqobo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo ngesikhathi abantu sebekhethana ngemihlobo ngamabandla ezombusazwe langezigaba osekubangele ukuqhubeka kwenhlupho ezibhathelane lodlakela elizweni kusukisela elizwe lithola uzibuse. Njalo amaqembu omabili akhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe ngendlela engajojozeli udlakela. UMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emihlanganweni lentatheli zindaba eyenziwe ngabenhlanganiso zombili lezi, bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe azinuka amakhwapha akhulumisane ngoqobo ukulungisisa ilizwe, hatshi kube lokhu kudonselanwa. Unobhala jikelele weZCC uReverend Dr. Kenneth Mthatha utshele umhlangano owenzelwe eweteleni yeNew Ambassador Hotel ukuba lezi nkulumo kumele zikhokhelwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, hatshi abezombusazwe.
Ngoba ukukhulumisana lokho awusokulungisa nje izinto ezenzakeleyo amaviki adlulileyo lapho. Sifuna ukuthi ukukhulumisana lokho kukhangele okwayenzakala ngemuva, but sithi in the next 20 years sifuna ukuthi sibe leZimbabwe enjani. So ukukhulumisana lokho sifuna ukuthi siyakhe ifoundation eyakusasa elizoyenza ukuthi umphakathi uhlale kahle, kube nemthuthuko, umnotho ozoyenza ukuthi umuntu wonke ayenjoy ilife. So yikho esithi simele sithi uma sizohlela iprocess le national dialogue, ubuntu wonke amele abe mobilized, abe part and parcel ye process.
Intatheli zindaba zona zikhuthazwe ukwehlukana lomkhuba wokuloba okobuchapha okujojozela loba ugxiga abantu elizweni obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum, ZINEF. Umnumzana Njabulo Ncube uthi zile ndima enkulu intatheli zindaba ezingayidlala ekukhankaseleni lezi nkulumo.
Singazekela intatheli zindaba zenza lokhu esithi siyakubona emaphepheni kahulumeni, sizagcina siba lohlupho oledlula ololuwane. Ngoba ukuthi umlilo losiyo womotheke uye phambili uba yenzela ukuthi kube zintatheli zindaba ezihluleka ukuthi khona zifake izinto okumele zifake ngayo. Wabona amanye amaphepha kathesi akahulumeni uyathola ukuthi khona ayafihla lokhu obesenzekayo. Lokho kuvi kumele libe phambili njengezintatheli zindaba. ukuthi khona khona libhule lo mlilo.
Inkuthazo efanayo iphume emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center oqoqwe ngabomanyano weCivic Society and Churches Joint Forum CSCJF. Umgcini sihlalo kulomanyano weCSCJF umfundisi Angliston Sibanda okhokhela inhlanganiso yeShalom Project etholakala kobulawayo uthe sesifikile isikhathi sokuqhuba ingxoxo uqobo.
Uhlupho yikuthi kukhulumisana lokho esikubale okwenzakalayo ngo-79 lango-87 lango-98 bekungokwama-politician behlala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba nguvice president, wena uzaba nguprime minister. Baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike. Kanti sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela wonke umuntu, ama-NGOs, ama-civic society, izakhamizi, abalimi, abakhokheli izigaba ezigabeni, ezabelweni, izinduna zakithi, sonke sihlale phansi siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini, njalo kuyini okungumgomo okuthiwa i-national vision okusihlanganisayo, sikwazi okuzasenza sisivume ukuqala ukuthi singabantu, bese usithi konke ukuxoxisana sikwenzayo sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lo mgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye, hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi baphanana izikhundla kuphelele lapho.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-CSCJF unkosazana Abigail Mupambi, yena okhokhela inhlanganiso ye-hashtag this constitution.
Engikukholwayo mina endenza hlala ndoke ngiphinda leyo nto ukuthi bonke bakhona phakathi kombuso, ngoba i-MDC kunje iyakhokhelela emadorobheni wonke akobulawayo emakhasilini, ne-ZANU-PF layo ikhokhelela njalo kahle sithethayo. Angiboni mina isizathu sokuthi sebeqedile, sebevumile, sebefungile ukuthi bazancedisa abantu abeZimbabwe. Sebengikhona kathesi beqalisa ukusibisela ku-election mode, sebezimelele oseyi-ZANU-PF noseyi-MDC. Mina bona ngathi lapha kunokudlala, kunensoro edlalwayo lapha. Sizaphela i-5 years ilokhu betshinga, lokhu bengafuni ukuseva abantu, babuye futhi ekuthineni bephenduke kithi, sebe sithi bona bafunani, sibakhethe njalo. So I think there's a selfish agenda in the political camp.
Zombili lezinhlanganiso zivumelana ukuba kube ngabe MPRC abakhokhela lezingxoxo, hathi abezombusazwe bebangisana izikhundla bengaqhakathekisi uZulu. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Asimathathu amasosha asemiswe phambi komthethandaba kobulawayo phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni phezu kokuwenziwe ngeviki edluleyo. Elinye lamasosha la lidutshulwe esiswini ngusomabhizimusi laSinda. Kusiyafika izolo kubikwa besokulabantu abangamakhulu amahlanu 500 ababotshiweyo kobulawayo ngodaba lokutshengisela lokhu. Okuchiye izitolo eziningi emalokitshini zigqekeziwe, ezinye zachiswa. Izitokisi zakobulawayo zigcwele, osekubangele ukuthi abalokhe bebotshwa basiwe ejele leKami. Osekudanise amagqwetha alwela ilungelo loluntu ukuthi imthethondaba ayisebenzi ngokusemthethweni, ngoba iningi lebotshiweyo aliphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail, njalo lamagqwetha abengavunyelwa ukukhulumisana labo obotshiweyo laba. Abaningi sebephange bagwetshwa baphiwa izigwebo ezingahambelani lamacala adalwayo. Njengesibonelo, owatshontsha ikhuba lokulima ngenkomo ugwetshwe ukuhlala okweminyaka emine ejele. Kuthe abanye bagwetshelwa ukupika bephandle kwejele, i-community service. Lokhu kwenze ukuba amagqwetha phansi kwenhlanganiso yawo eyeZimbabwe Law Society akhulumisane lohulumende ngalolu daba. Elinye lamagqwetha la, umnumzana Joseph Banda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi sebeqoqa ukutshengisela, kodwa sokusiba ngcono ngoba abanye sebephiwa ibail.
Engingakusho ukuthi yes. Yes, lami sike indaba yakhona ngiyizwile sibi. Bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers who are uninvolved a day or so ago, who are on the ground, ama-lawyers who are on the ground. Besitsho bona ukuthi no, they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama clients abo. Lelo thuba lokuthi bakhulume nama clients abo vele base balincitshwe ecourt, ngaphi ecourt abaliphiwa lelo thuba, base babantu lababotshwe kahle bavalelwe ngalesi kuma stocks kuma cell, and ama lawyers are denied access, and then lase prison abanye ngoba kuthiwa babebotshwa bangavele ecourt base babengaphiwa ibail abantu bakhona bonke babengaphiwa. So bangabotshwa bahanjiswe eprison, kami prison, ama lawyer angalandela khona ngale, babesebefike vele batshele ukuthi hayi asibivumeli ukuthi libabone ama clients. So yiyo into enkulu kakhulu ekadisiphipha ama lawyers yona leyo, ukuthi ama clients abo kavunyelwa kabavunyelwa ukuthi bababone, ngoba udaba lwakhona belulubi kakhulu kokuthi Law Society of Zimbabwe ngisukwana nje lezi ezidilileyo ihambe yayabona u-Chief Justice, u-President wethu we-Law Society uhambile wabona u-Chief Justice, lo-Secretary wethu wayambona u-Chief Justice ngodaba lona lolo. U-Chief Justice unfortunately uthe yena kakulani ukuthi angaliwenza, kayisuye owatshela ama-magistrates ukuthi bancitshe izibotshwa lezi ibeyi. So yikho-ke khonokho okubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers. So but ngizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ngani usungconywana, ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients.
Sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le.
Yes, bebekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athize ukuthi hayi lokho esihlangana nakho asikaze sikubone, njalo ayisiyonto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu. So ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu, amagqwetha abanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hayi thina njengoba besenza ukuthi singabi lama-powers ongangcono yokuthi lathi sihambe ezitridini.
Lo-ke bekungumnumzana Job Sibanda, igqwetha lilwela ilungelo likazulu. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kwele Melika namhlanje zibuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eMelika zitshengisela ngodaba lomumo wezombusazwe elizweni lazo. Intethelo zendaba yeStudio 7 uMike Hobe ukhona ngale. Mike, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yebo, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga ngokungenisa kuhlelo.
Ye, akusihlele kwenzakalani khona ngapho?
Lapho ngikhona esigodlo selizwe leZimbabwe eWashington DC kulabantu abaningi abathengiselayo, abantu baganunwa abo, abantu bayakhonola bathi hayi lokho okwenzakalayo ekhaya abathabanga. Vele ngile lunga elebandlele MCC umnumzana uDan Moyo, layo ngumunye othengiselayo ukhona phambi kwami.
Ye, bathi injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Bathi eningi labantu bayakhalala ngalokho okwenzakalayo ekhaya. Bathi babona abosisi labobhuti labobaba beshawa bebulawa bethengulwa bebotshwa, bathi hayi lokho abakuthandi njengalokho okwenzakalayo kwele South Africa. Labuthi u-MP layo uyamemeza esithi jamuka. So eningi labo bakhona labo bayathengisela bethi hayi abakufuni lokho okwenzakalayo eZimbabwe.
Ye, uqalise isikhathi bani umbuthano lo, njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Ngicela uphinda ngisakuthi.
Ngithi mina uqalise isikhathi bani lumbuthano lokutshengisela, njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Kulabantu maybe abefika amathumi amabili abayi-20 abatshengiselayo. I-protest lena iqale ngo-10 ekuseni. Lapho saqale sifika khona bakungela abantu abaningi, kodwa ngokuhambisana ngesikhathi abantu labo baqala ukufika.
Ye, libenelisena ukuthi bakhulumisane lo meli weZimbabwe khonapha emeli.
Ngicela uphinde umbuzo wakho, angizanga.
Benelisile na ukukhuluma lo meli weZimbabwe eMelika?
Hayi cha, abasatholanga ithuba lokukhuluma lo meli weZimbabwe ngenxa yokuthi sifika khona. Yoni embassy ibithiwe vele kule lokho sokuthi ukukhanya ngani akula muntu lapha eBhosa seLizwe leZimbabwe.
Bebe vele bengamlobelanga na incwadi yokuthi bazafuna ukutshengisela njalo bazafuna ukukhuluma la.
Hayi asatholanga ukuthi ithuba lokubuza umbuzo lo kodwa enengi labantu bekaxoxa labanye abantu bathi baza participation yokunikeza yena uambassador lapho bazase khuluma isifiso zabo ipetition yangkhona vele ngiyibambile ngilayo esandleni wathi ngikutshele ngamafishane ukuthi yona ipetition yangkhona ithini. Into yokuqala abantu bayasho ukuthi le ndaba yama-bond notes abasayifuni, bafuna ukuthi i-bond note ithiwe ngingaxoxa lomunye vele oyiphatha manje sebandla le-MDC othi hhayi bana babona ngani kungaba ngcono iZimbabwe ingajoyina kuthiwa i-rand union basebenzise yona imali yakule South Africa. Enye into ekhona njalo ku-petition bathi ngesithiwa bathi stop killing and torturing lama-abductions, kusho ukuthi abasafu abakuthandi lokho kwenziwa ngekhaya lapho abantu bashawa ngamabutho nezinto ezijeneyo.
Ye yona sona isigodlo someli weZimbabwe eMelika sivalelweni?
Abakhulumanga vele sithe kufika khona sabona vele kukhiwe, so siyamangala lathi ukuthi kanti kwenze njani ngenxa yokuthi ezinye izigodlo zivuliwe. Sike safika khona isigodlo seJamaica sona esiduzane sivuliwe, isigodlo seNamibia sona sivuliwe, khanye ngani eZimbabwe iyona yodwa evaliwe. Kodwa sike saxoxa lomunye ubaba osebenza khona wasitshela kuthiwa njengoba sekulahlekelwe liqhawe lethu ubaba u-Oliver Mthugudu kuthiwa ama-embassy wonke aweZimbabwe kumele avaliwe namhlanje. Asazi lokhu kungaba liqiniso na, kodwa that's what we've heard so far.
Lokhu besiza na abantu abavele kwezinye izabelo zeMelika?
Abantu bayeza kulabanye vele abasanda ukufika. Sike saxoxa labanye abantu bathi abanye badabuka ezindaweni ezishiyeneyo lapha kwele Melika, abanye bathi basuke Indianapolis, abanye New York, nendawo ezishiyeneyo. So kukhanya ngani abantu bayeza abadabuka ezindaweni ezishiyeneyo.
Yeah. Hayi sibongile kakhulu Mike ngokusethulela okwenzakala ngapho ekujengiseleni kwabeZimbabwe esigodlweni someli weZimbabwe. Siyabonga.
Okay, Eli, can I go?
Loke. Imuli kamuyi Oliver Mthukuzi obe ngumculi olodumo uyithi uzabekwa ekhaya kumadziba hatshi eNational Heroes Acre lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Imuli le ithi bekuyisifiso sikamuyi ukuthi angcwatshwe emathuneni omdeni. Uhulumende uthi uzakwethula amabhasi angamashumi amathathu eHarare azathwala abantu abafisa ukuya emngcwabeni kamuyi khonale emadziba. Unkosikazi Monica Mtrangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kuzaba lamabhasi njalo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe azathwala abantu abafuna ukuya esiqintini lesemadziba esisemashonaland central lapho uMthukuzi azangcotshwa khona ngesonto. Unkosikazi Mtrangwa uthi kusukela namhla kusiya ngesonto uhulumende uzancedisa umndeni kamuyi ngokujiyeneyo. Isidumbu sikaMthukuzi sikhangelelwe ukuba sizalaliswa endlini yakhe eNorton namhla lapho ukuza kwenziwa khona umthandazo ngomgqibelo engakathwalelwa eNational Sports Stadium okuzabe kulabaculi abambalwa. Kusukela lapho ke isidumbu sakhe sizathwalelwa enkambeni yamasotsha eye-1 Commando eHarare emini yantambama. Sizathwala ngendizamtshina yohlobo lwama-helicopter esiza sichiya emzini wakhe emaphandleni eMadziwa. Umoyi uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe eseNational Hero. Abantu abaningi baya kunxuma lokhu besithi bekungamangalisi uZulu, ubekungamangalisa uZulu nxa uhulumende ubengamnikanga leyi nhlonipho. omunye wabancoma lokho ngumnumzana Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Superstar Sounds.
Bona kukuhle kakhulu ngoba afika zethu kuthole lokhu ukuthi abaculi bayenziwa amahero njengabantu basempini, kodwa ke lokhu ngibona kukuhle kakhulu. Maybe it's the beginning of the good thing.
Ye, ubona ngazani kutshoni nxa sokunikwa izicoco ezinje abantu abaculayo?
Ngibona kuzosikhuthaza kakhulu emculweni ukuthi njengamanje babuduke mangivengini abaculi bakithi sebesenza noma yini music ongekho right njengalo music wakudala. So manje ngibona ngathi kuzo-encourage kakhulu intsha ukuthi yenza izinto ezi-right ukwenzela ukuthi nabo kusasa babe recognize njengomdukuzi.
Ye, ubona ngazani bakhona yini abakuzinga likamdukuzi abangathola vele izicoco ezinje?
Yes, sinabo abantu engingababekisa ngabala nje abaculi mhlawumbe babe balutshwana bona masibhekile nayo Macheso. Macheso is one of the best. Sesesibuya ngakithi ngapha ngasemathepelelembi noMartini wendolwane Super Sound, noCharles naye wendolwane Super Sound. Ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu kwezomculo ekuthi namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi kunendolwane Super Sound because of uMartin noCharles.
Ye, kuzobuya abanye ke ongabacabanga ibaphi abaculi abadabuka eMatabeleland?
EmaTabeleland okwamandi abaculi engingababala abekho ezingenele ukuthi they can be recognized isitatus sokuba ama-hero because basesebancane nje basafunda abafana bakithi. Kodwa-ke kudala abantu ababenjengabo Sibuza nabondutimalakhi yibo abantu esingathi mhlawumbe babefanele ukuthi babe recognized banikezelwe isicoco sokuthi babekwa i-respect.
Ye, abantu abanjengomajayivana-ke ungamkhohlwa phela.
Oh, umajayivana sengimkhohlwe umajayivana ngoba akekho ekhaya, kodwa-ke naye is one of the big guys bese sithi noThomas Maphumu, abantu abaziqiniso kwezomculo.
Lo-ke kubuye kunguDenzel Dube, umqondisi weqembu labaculo lendolwane Super Sounds, ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kuhlelo lwethu olweHoza Friday sizalethulela okuningi ngomuyi owayesaziwa ngelokuthi nguTuku. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Kulive Talk lamhlanje sixoxa ngembali kamuyi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe Oliver Mthukuzi ozabekwa emzini wakhe kumadziba lapha dabuka khona ngesonto. Singakayi kuhlandlalo kugcina lohlelo lwethu lwalamhlanje. Wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane, indiza mtshina bezingena egcekene leGalagadia edolobheni leNew York ngenxa yokuvala kwengxenye yengatsha zikarhulumente wele Melika. Kuthi-ke umnumzana Roger Stone owayeyisiphathamandla somkhankaso kamongameli Donald Trump ubotshwe namhla emadabuka okusa phezu kodaba lokusebenzelana lohulumende wele Russia ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Njengokwethembisa kwethu kuhlelo lweWoza Friday namhla sixoxa ngomuyi Oliver Mthukuzi obhubhe ngolwesithathu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
UMthukuzi waqhaza ukucula ngomnyaka ka-1977 elomunye umhlabeleli oselodumo uThomas Maphumo. Babekuqembu elalibizwa ngokuthi iWagon Wheels. Ngokuya kwesikhathi behlukana, kwathi-ke uMthukuzi waba lamadlalade amaningi okumangalisayo agoqela le eyayithandwa ngabantu. Omunye walabo abathakazelela umculo wakhe nguThemba Ndlovu, umculi olodumo owatshaya ingoma ethi Meet Me in Zimbabwe.
engayizwa kale engayithandayo kwakungu Ghetto Boy. Engathi mina lubaba lo ubaba lo zikaya phambili noma kanjani endlakanye. And then eyinye uNeria found it very powerful.
Uthi umtukudzi ube ngumuntu wabantu.
Vuma, vuma iwe. Vuma, vuma jaze. Vuma wazagara, vuma waunyana. Vuma wazagara, vuma waunyana.
Umtukudzi wabo waxoxa lo Heather Maxwell owe VOA Music Time in Africa. Nanku okunye abakhuluma ngakho ukugoqela ngesikhathi elolonga idlalade lakhe lokugcina.
I'm here to release my 67th album, so I'm very excited.
Kana usati wabuduga awusati wakula kungoputudza chet ajirevi wakula.
Every album has got its own topic, it's got its own agenda.
Le engilobayo ikhuluma ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ikakhulu ngezinto ezenziwa ngabantu emhlabeni. Ngikhuluma ngokuthi indaba kulobudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele. Inkinga ukuthi siyabe sisezikhundleni esingafanelanga ukuthi sibe lazo.
We are all in the wrong positions that God created us for. That's why.
Waphinda wakhuluma ngokwenziwa ngabazali abavalela abantwana ukuthi benze abakufunayo.
Parents are supposed to help you identify yourself. And I believe children talk to the parents that, hey, this is who I am. And parents feel otherwise. No, I want my baby to be a doctor, a medical doctor.
Abazali kumele bancedise abantwana ukuze benze abakufunayo. Ngiyakwazi ukuthi abantwana bayakhuluma labazali bebatshela abakufisayo. Kodwa abanye abazali bayabavimbela besithi kumele umntwana abe ngudokotela. Loba nje umntwana uyabe efisa ukuthi nga utshaya ama drums ezomculo.
And yet he was created to play a drum.
Kanya ke umntukuthi wezizwa ukuthi umzimba usudiniwe.
Edge is catching up, but I can't run away from myself.
Ngiyezwa ukuthi umzimba usidiniwe, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngicula.
I have to do it.
UThemba Ndlovu uthi umntukuthi uthiye enze izimanga emhlabeni.
Ndindiba dapeta, useqedile indima yakhe.
Mele iStudio 7 seWashington DC ngingokhipha Dube.
Leyo ke bekuyimbali kamoyi owayeliqhawe lamaqhawe kwezomculo owayethula yamadlalade amaningi kwezomculo sithi kakalale ngokuthula. Oselivalelisa ukuhlolo lothola lamhlanje umpractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.